Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo luvela ku-chief executive officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethu le amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Ngasikhangela umbiko okhitshwe yilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezina kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana labeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amabi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo njalo otholisa abantu abaningi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethu le amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazisa uZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi olweWorld Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo unkosikazi Monica Mtshwangwa, unobhala ogatsha lolu umnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi ye-Studio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa umnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo luvela ku-chief executive officer walumsakazo isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende bathi indikimba ephezu kokukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Afrika ku-UNESCO, uMnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama-challenges e-peace. Peace ilukhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO asesibone ukuthi iradio yona ingakontributha njani. Yini engakuletha kubantu beZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku-improve njani nge-role ye-radio towards i-peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari, uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo, bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesigadi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama-license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela nto ehambayo. Kumele sibone into ehamba ye-practical sibili ukuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku, uthi liyemukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga. Kanye lokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyomsakazo engaqondanga useyemukela njengemisakazo eqakathekileyo. Konke lokhu siyakumukela. Ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumele nokuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abeqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibazise uzulu emkhosini wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe saiziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF aye kuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa abeZANU-PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi kababoni i-EU izesula ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ibelokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi bebuyisela umkhono memuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto esandazene zokuthengisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezana ukuthi bavakatshele amazwe angaphetsheya, bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacina benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo, njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo okuvakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibone ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isitekise ukuwaqakathekisi amalungelo abantu, njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hhayi, izinto azikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okuwodwa okuthiwa i-ZANU PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi ivele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela i-ZANU PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo, kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabuvumelana lakho yini lokho?
Nxa engela msebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcekeni ukuthi mhlawumbe iyube kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathesi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efana nalesi yibonileyo, ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla le-ZANU PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa umnotho uqhubeka usiya nganxele njalo uzulu ekhala ngokuswela imali, inengi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abaningi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa-ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazothenga ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu. Nga onke amalanga
iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, usasa sabe sikhona njalo. Wozani lizothengela izithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku 5 bond yathola iRose. La uhambiye ukuphi isithandwa sakho, utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Lamhla besibona kungomama abanenge ade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela izithandazweni iz
Usenzo Ndebele omunye wamajaha akade ethenga izipho uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho selinde ilanga la kusasa ukuthi lifike kuphela.
I Valentine yakathi si ingani ilokunzimanyana mbijana. But labo next time mele besithengile amankazana sesidini ngokubathengela. Lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
Usipho Moyo omunye olithakazelelayo ilanga le-Valentine uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhlezi ndingiselele i-Valentine kodwa this time haya. This time vele angiqala. Ngoba phela uyalungisa i-Valentine uhambe uyothenga yazi into enhle azu uvele uya phela la uyabu expect ukuthi la uzayithola la okuhle. Bese uthola umuntu ebuye ethwela ama-chocolate into ezazihlafuna ziphele hayi nomathwali. Kumbe no-teddy bear abancuncuncu. Hayi a. So mina vele into enzayenza this time ngiyathenga i-Valentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa nami sayibeka mbijana. Mbone lami ukuthi kathi mina ngiphathelweni la. So nxa ngabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa ndizayibeke yami present ndizafikela ngale birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane how anti uthando liyanikwa nomunye layo yamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena kalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela comments nge-Valentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa asolanga ile right ukuthi kuthengilanga lothando cause umuntu wakho nxa ivele ukuthanda ukuthanda izinsuku zonke awula ukuthi kulelanga eli one specifically ine year ukuthi uthanda nge-Valentine leli langa vele ilanga lefake ngelokuvalana kodwa yi-Valentine
ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi i-Valentine's Day lokho lithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubonakala namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakala bebaningi bedinga okuchiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia ubikwa esithi uza kupha amankampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe baya kuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe aseMiddle East oqoqwe iMelika lePoland uqalile namuhla. IMelika iqoqela umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lweIran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kweIsrael lePalestine kanye leIslamic State kweleSyria lakweleYemen. Uhu uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza e-International Organization of Migration ukuze lezi nkulumo ziphumelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yikuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasendlini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ePhalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabo semabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lo mongameli eMaso Mnangagwa ukuthi abize abantu ababengenele ukhetho lobu mongameli ukuthi bese kuthola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown iyayibize izisebenzi ngaphansi kwegatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani abasebenzi kungela muntu obameleyo. So ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungakhiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njengeSouth Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni leSouth Africa. Intathelibe zithi zona abantu bayafika ku-3 million, kodwa basika kusiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho kumele aqale azibuze ukuthi mhlambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi laku-manufacturing industries.
So kuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awu, ngeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabana mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumeni aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumeni, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele nenhlanganiso yezisebenzi zakwele South Africa eCOSATU ekutshengiseleni. Zisola ukugunyulwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi angena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela uMnumzana Ngqabuthe Mabhena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapha abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abawenza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga uyafanana.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association uMnumzana Buthelezi Nyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amaholo amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi COSATU namhlanje ithe ime ndawonye nama-workers eZimbabwe ikhosi lapha thina siyi-migrant workers association. Siya exploitwa singama-migrant. So si-part of COSATU under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi i-COSATU ayisivalelanga ngaphandle. Iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrant.
UMabhena uthi okufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe indlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba amasosha, kanti njalo akuzange kube lo mphathintambo loba isikhulumele sikamongameli esibethusela ngokuthi bengekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress isebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusitsho ukuthi bangene emgwaqweni lokho okungenzakaliyo eZimbabwe, ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abeCOSATU batshengisele emngceleni weZimbabwe eBedbridge besola kuhlukunyezwa nokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kule South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all about. They were mighty, brave and strong, tore everybody's down.
Mothase inzisa kuphela ye yomculi we reggae uMutha Baruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukuchothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezitsheziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.